Kaka lango ngo Peter Griffin u PPG u yena ubekumdlalo uyoqalileyo ukukhompyutha for iTeam Zimbabwe ngolesihlanu lapho bekungamba obengwesine then ngomgqibelo izolo ube ngwakuqala kwenze kuhle kakhulu so wenelisa ukuthi awile futhi emncintisweni ukuthi ngawo benqobile ukuyaqhubekela phambili kodwa namhlanje hayi kube nzima ngoba ube ngowesithupha ngabona ubesediniwe ngoba yena ubencintisane labantu ngolesihlanu ngomgqibelo nangesonto kodwa abanye bakhe bebephumulile izolo ngomgqibelo.
Ye, singathi-ke useyakwenzani khona manje?
Lokhu iqhubekela phambili ngoba sesifike kubadlalelane lokuthi sehlukanise ukuthi abaphezulu, abaphakathi labaphansi kwelada yethu ngobani. So naye lokhu iqhubekela phambili esidinga ama-rankings. So uzaqhubekela lokhu ikhompyutha kodwa usephumile kubadlalela labana abangathola imendulo lakhe igolide.
Singathi-ke nxa sesikhangela-ke uDonata wenze njani?
UDonata siyaziqhenya kakhulu ngaye nxa ukhumbula ukuthi yena vele uPPG loDonata yiba kade bengama-flag bearers ethu elizwe leZimbabwe ngakho-ke uDonata lamuhla hhayi usijabulisile kakhulu ngoba kuyihithi yakhe yokuqala yokubhukutsha ube ngowakuqala and esiba ngowakuqala njalo uhle ubreake irekhodi yakhe esithi yi-personal best okutshengisela ukuthi kwakhona hhayi ukubhukutsha kwakhe lokho kusiya phezulu so sinethemba kakhulu ukuthi engathola sibili okuninginengi okumncedisa ekulungiseleni kwakho umdlalo wakho wokubhukutsha ngomunye ongasitholisa imendulo ezifana nika-honorable uCasty Covent ukhanya ngazana hhayi ugijima ngayona lowo umqolo sibili othembisa ilizwe.
Singathi khona njengoba engasaphumelelanga kangako sokumele yenzeni khona manje?
Emdlalweni wokubhukutsha lapha noma ebengowakuqala kuhithi yakhe isikhathi asithethe asayinelisanga ukuthi angene ku-top 16 i-top 16 yibo abazaqhubekela phambili ngomdlalo wokubhukutsha so kusho ukuthi yena owakhe umdlalo wokuphelela khonapha kodwa hayi ithemba silalo sibe lokuthi hayi silayenye intathu lapha inoyithi.
Ye, siyabona sokusele-ke uScott Vincent uNgoni uNgoni labanye akupho ukuthi kamfukamfuka ngamafutshane size ukuthi bona bami njani
emdlalweni wokubhukutsha lokho esisele lo Peter Westler onguye wokubhukutsha laye then usuka lapha sibe sesiba lo Ngoni Magusha ogijima esithi 100 meters and then owesithathu osele lokho engakangeni kumncintiso ngoScott Vincent owegolf.
Ye, kodwa sizwa kuthiwa i-typhoon lapho ingani iyethusele ukuthi kuyagcina kungasaqhutshwa ngemfanelo.
Kukhanya zani kuvele kuyinto abayijayeleki ezakalayo and ayithathe isikhathi eside iyaphunga ukuthi mbijana ibisidlula so sinethemba lokuthi hhayi njengokubona kwabo bona vele abakujayeleki kutho ukuthi izafika iyidlule siqhubekeke emdlalo.